kubuhlungu kakhulu ukuthi eZimbabwe ilanga leli lifika ngesikhathi lapho bonke ababalisi beZimbabwe bekhalela umsebenzi. Kungase ukuthi lokhu bakwenza ngoba bengawuthandi umsebenzi wawo kumbe bengafuni ukufundisa abantwana. Sizathi kunanzelela ukuthi ama World Teachers Day lilanga lokuthi abantu bethokozelele ukuqakatheka kwemisebenzi eyenziwa ngababalisi. Njengoba kuyibo abakhangelela ama-students. And sananzelela ukuthi ilanga leli ele-World Teachers Day baliqakathekisa ngoba uteacher enguye oyisibane se-community, se-society. And sithi umbalisi makunjalo kunguye okhanyisayo. Kumele abe nguye ophambili ekudingeni ukuxakulula ubunzima obukhangelelwane lababalisi. Tisha mele bhadalwe kuhle, tisha mele be-motivated. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe akubone ukuqakatheka kokuthi imali eholwa ngababalisi, i-rooster purchasing power, akube yisalari ethengayo.
Kuyini elikukhangeleleyo lisiya emhlanganweni lo?
Sikhangelele ukuthi thina singababalisi inholo yethu ibuyele kulokhu esasikuhola ngo-2018 ngo-October. Sinikwe isalary e-equivalent $550. Kunye esikukhangeleleyo njalo ukuthi thina njengababalisi silinganiswe lamasotsha. And imali yethu ma beyilinganisa lamasotsha kumele bayibisele emuva, bayibackdate to isikhathi lapho amasotsha aqala khona ukuhola inholo eningi kule yethu thina babalisi. And sithi imali le isalary loba sesiyiphiwa ayihambelane lokuthi umuntu yena vele ukhwalifaya okunganani. Abale-degree ababhadalile ukuba bafunde kwaze bathole i-degree.